into eqakathekileyo okumele iphakanyiswe isisekelo sombuso weZimbabwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavumela abantu ukuba bathengisele ngokuthula, siyavumela njalo ukuba abantu bebe lokwehlukana ekuboneni izinto. Isisekelo sombuso asibambezeli abantu, kodwa siyabanika ithuba lokuba abantu abayehlukeneyo benze izinto ngendlela ezehlukeneyo. Ngakho mina into engiyibona iqakathekile ukuthi njengamaZimbabweans kumele siyeleni kwisisekelo sombuso owethu. Umsekelo wethu sayenziwa ngamaZimbabweans ngo-2013, savumelana ukuthi yindlela ilizwe elizabanjwa njalo libuswe ngalo, njalo nabahlali beZimbabwe kulamalungelo abo avele khona phakathi kwesisekelo sombuso okumele akhuthaze, okumele abanje njalo agcine njalo avikele ngohulumende. Ngakho-ke thina sikhuthaza njengalomabanda sikhuthaza uhulumende ukuthi isisekelo sombuso weZimbabwe kumele sisilandele njalo sisigcine njalo sivikele ngohulumende, ngoba ngumsebenzi uhulumende alawo. Labo abantu beZimbabwe kumele ukuthi basithakamise njalo nxa kulesikhathi lapho isisekelo singalandele sinalo ilungelo lokuthi ayisisekelo sombuso weZimbabwe asilandele.
Ikhona ngazani-ke abantu bavalelwe, abanye sibonile ukuthi zijangarembwa basanda ukugwetshwa, kodwa kuya ngaphi konke lokhu nxa likukhangela le?
Inkosi, ithi into eqakathekileyo ukuthi nxa kukhulunywa le mthethwandaba lamapholisa labo bonke abantu kumele kuphakamise isisekelo sombuso weZimbabwe. Kuyafanele ukuthi nxa kwehlule kuma-lower court kuhanjelwa ku-constitutional court kuye-challenjwa amanye ama-rulings ake yenziwe. Nxa sibona ukuthi isisekelo sombuso lelungelo leluntu selwephuliwe, kumbe ngabe kunguhulumende kumbe ngabe kuyiluphi igatsha likahulumende elingabe lephule ilungelo loluntu, njalo-ke siyananzelela ukuthi abantu abaningi beZimbabwe bayathanda ilizwe leli. Nxa betshengisela kumbe bekhonona, ayisitho ukuthi bayalizonda ilizwe, kodwa bafuna ukuthi liqondiswe ezinye izinto ezithize. Ngakho-ke khonokho kuqakathekile. Njalo thina njengamachurchi besilokhu sikhuthaza ukuthi bantu akube lenkulumo zelizwe lonke esingathi i-national dialogue ezanceda ukuthi izinto eziningi lezi abantu bahlale phansi bakhulumisane. So sifonele amanye amazwe elungisa amazwe abo ngedialogue lokukhulumisana.
Ye, uhulumende uyatho ukuthi kule Poland lapho abantu bangahlala khona bekhulumisane, kodwa amanye amabandla akufuni khonokho. Pho kuyakhulunyiswana njani?
Ngiyambeka ngani isiphambaniso esiba khona ukuthi anti Poland ngama-political parties. Thina sikhangelela ukuthi nxa usuka lenkulumo kube lenkulumo egoqela emZimbabweni wonke, abamachurchi, abama-labor unions, omama, ama-youth, wonke umuntu abe-represented, ama-professional leaders, izinduna zethu, bonke abantu bekwanise ukuthi bebuye kutafula leyo bebe khona bekwanise nabo ukukhuluma belungise ilizwe leZimbabwe. Yiyo i-national dialogue thina esiyikhangeleleyo.